Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa kubangele uqansa kwezehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kwabathetheneyo loba abahlala bonke abenhlanganiso ekhuthaza ukudalwa kwamathuba okusebenzisana kuhle kwabesilisa labesifazane ukwehlisa udlakela phakathi kwabo. Eyephadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi uphenyo olwenziwe yikomiti eyeZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC ngalumnyaka ka-2021 iveza ukuba isimo sokuhlukumezana kungela kuchayana eye-emotional abuse yiso ebese kubanga laphezulu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePhadare enkundleni Men's Forum. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa kabanzi ngalokho.
Even isiphakathi kwe-COVID imali yonke kayingahambi ekhangela i-COVID. Kulamanye ama-issues anjengokuhlukuluzana ngemakhaya adinga abana sibe siwakhangele. Sodinga abana sincedise abantu because abantu bayafa ngokuhlukuluzana, abantu bayalimala ngokuhlukuluzana. So asingaba ignoring, asifake nama-resources ukuthi ama-service providers njengamapholisa lamanye njenge-social services bakwanise ukuthi kungabe ngezwa i-case i-report bekwanise ukuyafika masinyane kungabi lo monakalo omkhulu.
Ukuze lunqotshwe udubo lolu, uNdebele uthi kumele uhulumende engeze imali azabela inhlanganiso zabasebenzisana labahlukunyeziweyo abesilisa labesifazane. Kungakhangelwa kuphela ubhubhane lwe-COVID-19.
Yikho engicelayo kakhulu kuhulumende wethu weZimbabwe bana kasincediseni abantu abancedisa abantu abahlukuluziweyo ukuze abantu bakwanise ukuripota. Njalo xa kuvuma sibe lama safe shelters kuzo zonke izindawo, kuhlanganisela safe shelter abomama labo babo kuzo wo wonke ama district esilawo eZimbabwe, sibe lama shelters ona lawo ukuthi umuntu engahlukuluzwa akwanise ukuyahlala khona acatshe kuze kube safe ukuthi abuyele ekhaya.
Abamabandla esiKristu abumba umanyano weZimbabwe Council of Churches bathi lanxa beqhuba inhlelo zokusiza inhlangothi ezijiyeneyo zempilo olokuhlukumezana kwabesifazane lolwabesilisa bavame ukugxila ekuncedeni abesifazane. Kodwa unkosikazi Stella Nyathi webandla le-Church of Christ in Zimbabwe elingelinye lamalunga awe-ZCC uthi lanxa kukhona ukuhlukunyezwa kwabesilisa, isilinganiso esikhulu sababhekane lalolu dubo ngabesifazane. Kungalesi sizathoke unkosikazi Nyathi esithi bona njengebandla bagxile kakhulu kunhlelo eziqondiswe kwabesifazane lamantombazana lanxa ekuvuma ukuba abesilisa labafana labo bezidinga lezinhlelo.
Isimiso sebandla siyukuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane.
Uhulumende uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selubuyisela muva inhlelo zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, ikakhulu ekwenqabeleni izehlakalo zokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane kohlobo lwe-emotional abuse. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni.
Asibambaneni sivikele abantwana, sikhulise abantwana kuhle ukwenzela ukuthi ikusasa lethu phela lisezandleni zabo. Njalo umntwana oyinkazana inhlanyelo yesizwe, uma singabaphatha kubi lesizwe asoze siphatheke kuhle, asoze sibe lekusasa enhle.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lamantombazane ye-Women's Coalition of Zimbabwe bathi inhlolisiso esithe yenziwa kwele Zimbabwe iveza ukuba owesifazane oyedwa loba intombazane phakathi kwabathathu, 1 in 3 women abakuminyaka esukela kwelichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lathoba munomunye, 15 to 49, kungasebake bahlangana lomhlobo wokuhlukunyezwa ngokwendlela yasemzimbeni, i-physical violence, kuthi oyedwa phakathi kwabane, 1 in 4 women kungasebahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi. Abenhlanganiso ebona ngendaba eziphathelane labesifazane lamantombazane kumanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Population Fund bathi lanxa kukhona okunengi osekuthe kwenziwa njalo okusayenziwa ukupha amandla kumantombazane labesifazane kulutshwana osekuthe kwenziwa ehlangothini lokubambisana labesilisa labantwana abangabafana edabeni lodlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.